Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 25 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitation sokubangele ukuthi ibandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho kwezinye izigaba zelizwe.
Kumele abantu bakithi bakhankase kungela dlakela, bakhankase kungela otshaya omunye, bakhankase kungela ozalinyazelwa impahla zakhe ngenxa yombangazwe.
Gambe baningi na abaza kuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll oluzavulwa ngomgqibelo.
Bafanele uqale ukukhangela udaba olwe-delimitation okuyikuqunywa kwezigaba sithi mhlambe amawadi.
Abalwela amalungelo abesifazane bathi lanxa abantu abaningi bethwele kadalala ngokutshabalala kwedola leZimbabwe okubangela ukukhwela amahlayana kwentengo, abafelokazi labesifazane abakhusela izimuli bezimele yibo abathwele nzima kakhulu ngokuphindiweyo kaningi nengi.
Ikhuphelisa abantu abaningi kwadakathathi nezinti andifana umasuma kathathi nezinti aliphuma ngokuthela ukudla okungakho ozathi akwakhi mzimba ikudla nje kuzakha abantu umntu nje uthwala njalo.
Iqembu lomdumo we-reggae ele-UB40 liselizweni uzokwethulela abalandeli balo umculo wabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Ukungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitation sokubangele ukuthi ibandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho kwezinye izigaba zelizwe. Esigabeni seNkayi South kulabanye abakhethwe ukumela ibandla kukhetho lokudinga amakhansila asebezithola bezancintisa ezigabeni abangavoti khona. Sixoxe lomsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Jabulani Hadebe, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uhlelo lwe-delimitation luphazamise ama-candidates ethu atholakala ku-ward 22, ward 17, lo-ward 28. Ama-candidates lawa avela ku-ward 22, ward 17, lo-ward 28 kutholakala ukuthi sebe yingxenye ka-ward 16, lo-ward 30. So okutsho ukuthi kuzamele kwenziwe uhlelo kabutsha ku-ward 17, ward 22, ward 28, ward 30, lo-ward 16.
Manje lizathatha amanyathelo bani?
Ngolwesibili, Tuesday 30 May, siza kuba lomhlangano omkhulu eChange Grounds ku-ward 30. Lapho isizakhetha khona i-candidate yethu ezamela u-ward 30 kukhetho oluzayo. Lokhu kuzenziwa kuhlanganiswa lalabo bonke abavotela eHompane Primary School leHompane Secondary. Ngenxa yokuthi Hompane Primary School leHompane Secondary seziyingxenye ka-ward 30. Ngikukhuthazayo ukuthi abantu baregister ngobuningi babo ikakhulu abatsha, ngoba yibo aba-affected ngombuso weZanu PF. Akusela msebenzi. Uzathola ukuthi bonke abantu abazelwe ngo-1980 ngomnyaka lowu ka-2023 sebele 43 years. 43 years umuntu akakaze asebenze, 43 years umuntu akakaze abone into okuthiwa yi-payslip, 43 years umuntu sefikise iminyaka yokuthi athole impentsheni kodwa angakaze asebenze. Kumele abantu bakithi bakhankase kungela dlakela, bakhankase bakhankase kungela ochaya omunye, bakhankase kungela ozalinyazelwa impahla zakhe ngenxa yombangazwe. Kungabi lo yedwa nje ozalimala elimalela ipolitics. Ngesonto Sunday 28 May siza kuba lomhlangano omkhulu eGonye ward 28, lapho okuzabe kuhlangene khona bonke abavotela eGonye laseTogo Secondary School abaku ward 28 ukuthi bazokhetha abanguye abakhangelele ukuthi abamele ekhansilini ngokhetho oluzayo. Then ngomvulo Monday 29 May siza kuba lomhlangano omkhulu eMkhonyeni kuward 16, lapho okuyikho esizakhetha khona icandidate eyiyo ezasimela kuward 16. Uward 16 usehlanganiswe lemanomano, bonke abavotela emanomano kade bekuward 28 kodwa okwakhathesi sebetholakala sebekuward 16. So okutsho ukuthi ade bengamakhandidates but bevotela emanomano kumele babuye eMkhonyeni kuward 16 bezohlangana lalabo kade sebekhethiwe kuward 16 ukwenzela ukuthi sikhethe onguye oyedwa ozamela ibandla lethu leCitizens Coalition for Change ekhansilini kuward 16.
Wona umkhankaso uhamba njani esigabeni senu khona ngapho?
Umkhankaso uhamba kuhle, kodwa engikukhuthazayo ngemva kwecandidate selection yikuthi abantu bakithi bamanyane, babambane, babe nyandalinye, ngoba istruggle lesi esikiso ayisiso somuntu onguye ofisa ukuba ngukansila kumbe onguye ofisa ukuba ngumember of parliament kumbe onguye ofisa ukuba ngumongameli welizwe, kodwa istruggle lesi ngesabantu bonke beZimbabwe asebe thwele nzima njalo behlupheka ngaphansi kombuso wengcindezelo owezanu-PF. Ward 22 uzahlangana koSikhonzile eKatasa Business Center ngeTuesday 30 May, kuthi uward 17 bahlangana esesemba clinic ngeTuesday 30 May. Izikhathi zonke zokuhlangana kumaward aqanjiweyo ngu-11 o'clock.
Lo ke ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathupelele North, umnumzana Jabulani Hadebe ubekhuluma le-Studio 7 esenkayi. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe kunye lenhlanganiso ezizimeleyo bakhuthaza uZulu ukuthi ayihlola uluhlu lwabavoti i-voters roll, lona oluzavulwa ngomgqibelo kusiyafika ngolwesithathu lweviki ezayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu ekwaBulawayo.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe, inhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu loZulu jikelele. Umongameli weRepublic Party of Zimbabwe umnumzana Kwanele Hlabangana ngomunye wabamukele uhlelo lokuhlola ugwalo olwe-voters roll.
I-voters roll iqakathe kakhulu nxa silanda ukhetho. Azange siyithole ukhetho lwadlulayo, kodwa siyathemba ukuthi kathesi izaba khona ngoba ngeke sekhethweni singalayo i-voters roll.
Umnumzana Patrick Ndlovu ilunga lezaphu uthi kuqakathekile ukuthi kube lendawo eziningi zokuyahlola lolu gwalo.
Njengoba bathi kumbe kule system enja ethu umuntu ule polling station eyodwa, so kungabe kwenzekele ukuthi uyabe utshintshiwe lapho wavotela khona last time usuvotelewe endaweni enja, kodwa ilizwi sicela ukuthi lingene ebantwini abantu babekwazi ukuthi bayecheck-a amabizo abo ku-voters roll.
Ilunga leMthwakazi Republic Party umnumzana Patson Xaba uyabasola abezeki ngendlela abaqhuba lumsebenzi.
Bafanele uqale ukukhangelwe udaba olwe-delimitations okuyikuqunywa kwezigaba, sithi mhlambe amaward kumbe i-constituency nxa kuthe wawela kwenye i-constituency osusuke kule okade ukuyo eyakuqala kumbe i-ward okanye i-constituency. Yikho fanele kuqale kukhangelwe kuqala kungakabhekisiswa udaba olwe-voters roll.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kobulawayo ebandleni le-Citizens Coalition for Change unkosazana Sithabile Moyo ukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi baye ngobunenyi ukuyahlola i-voters roll.
Okwakhathesi mina njengu-provincial administrator ngibe ngingakalitholi ulwazi oluningi ubana bazabe bekhona yini emalokishini kumbe bazabe bezezeke, but previously we have seen them going to the wards kumbe besiba lama-centers nje ambalwa, ngoba inhlelo zezeke kade iziyenza eze-delimitation kwama-reports ama-stages angkhona amaningi angkhona sibe singelakho ukufinyelela kuma-stakeholders. meetings zabo ukulutshwani esingabe sikuzwile
umnumzana Adimaya Masikati obona ukuqondiswa kwenhlelo kwabatsha kubandla lezanu PF okhangelele ukumela ibandla lakhe emzilikazi Mpophoma kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente la ukhuthaza abatsha ukuthi basukumele phezulu bayehlola loluluhlu
delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu yokusebenzela kwabo especially nxa bengena kuma constituents be campaign so sifile isifiso sokuthi nga kuyaphuma iactual report esinika ama boundaries aqondile
abezek bazise ukuba uZulu ulakho njalo ukuchaya inombolo ezithi *265# kumakhale khukhwini wakhe abesefaka inombolo zesithupha lebizo ukuze umuntu abone ukuthi igama lakhe likhona na kugwalo ole voters roll izek ayikenzi njalo isimemezelo senani labantu asebethe benelisa ukubhalisela ukuvota okumele kube sekusaziwa nguZulu jikelele ngalesi sikhathi ngimele istudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
asambeni madoda siyovota
abalwela amalungelo abesifazane bathi lanqa abantu abaningi bethwele gadalala ngokuthabalala kwedola leZimbabwe okubangela ukukhwela mahlayana kokudla lapho seyonke impahla abafelokazi labesifazana abakhusela izimuli bezimele bona basemzimeni esibi kakhulu intengo yento zonke ezigoqela izimqoka empilweni kaZulu ikhwelile kuleviki kulandela ukuhloka kwedola leZimbabwe enxa liqathaniswa lelemelika emkambo wensitha idola lemelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezine i$4,000 uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eWomen of Zimbabwe Arise unkosazana Magodonga Mahlangu
yazomthe ziphathalele ziyele ngesuba yazi inkomo leyana uthazi ukuthi isibhakalele isithuba engavuswa ngemvakama ngamageda yesiye uvuka yikhono ngeZimbabwe kodwa nanga abagxize ekuthakala ngoba wena kubahluphi aizimbabwe nxa izomthe ziphathalele zingasebenzi zisebenzela nalabo abalihlekanyana elibusayo elithuthayo imajority lamba anize siya ekhetheni siyananzela ithona benxa kulanjwa kuzavuya-ke bamele ukuthi babuye ezigabeni bayenga abantu ngokudla over 3 days for 4 days yasibabona hambe phiwa kathi sinje sikhuluma elayinini khona babephiwa ama-DEDs i-50 kgs ngomama abangu-20 izabashintsha ngakho nale so siyananza ukuthi nxa izomlethe zibhakelele zingekho zingasebenzi kuhle yona yikho bathola khona amathuba okuthi abanyindeze labantu abathi bahambe ekhongozela khona kuthintakaleni ezinengi olelele seZimbabwe angekhonekthe i-economy asina akwakhile ukuthi bala sesivula amapheji njasifaka endleleni ethu i-esp ethi mbali ngokufa kwezomnotho
yebo kunzima ebantwini abaningi kodwa nxa sesikhangela abesifazana sikhangele abafelokazi sikhangele omama kusela izimuli bebodwa esingathi ngama single mothers ubona badonsa njani emumeni onje
ungananzela ukuthi nxa vele into zingamanga kuhle zingumazonze omama balokuhlukumeza kakhulu baba-vulnerable kwi-situation kodwa ngiyakhangela okwenza khona lokho okubi futhi asila indlela zokuthi uhulumende uyabancedisa esingathi ngama-social protection safety net akudla kasebenzi i-social welfare ayisebenzi so laba abantu nje ikhuphe lethi abantu abaningi badla kathathu ngeviki and fana nxa sikhuma kathathu ngeviki abe sikhuma ngokuthi wena ukudla ongathi akwakhi imizimba ikudla nje kuzathi abantu umntu ziuthwala njalo umntu ziuthwala le mbhida yayisithi yakhona ngetholakale ngoba ezingadini amanzi kawakho asisaleli so impilo yomuntu esifazane ezimbabwe ikakhulukazi eyi-single parent even lalaba esithi bayendile kunzima kakhulu ukuthi ube umuntu etafuleni and then khona kuzakuba kunzima kakhulukazi ngoba sikhangele ukuthi ngapha e-South Africa iminingi eliphephela khona i-operation dudula uyabajujula anti sikhuluma nje bamhlaka 1 June babejenisela bajujula amazimbabweni and sesibabonile abantu abaningi abantwana abaningi adesekolo abantu abantwana ngathi egoli ade besizwe izindaba sewile abantu bathi babuya ngo-December kababuyelana. So lapha nje ukuthi abantu baphila ngomusa wendlela eZimbabwe.
Ukukhona yini ongakuxwayisa uhulumende angakwenza ukuze abesifazana bathole ukukhuselwa?
Ukhulumende weZimbabwe nxa engakunanzelela esihlala sikhuluma ngakho ukuthi wena nxa into yinzima elizweni, nxa ezemnetho zingahambi kahle, nxa abantu bengasebenzi ananzelele abasebekhulile omama izalukazi bentandane akakwenzi khona lokho. Singakhangela izinlamaphutha protocoli i-section 15 and 24 ukhuluma ngokuthi women in distress should access i-social protection services. Akukho izindaba khona lokho and kakusebenzi akukho.
Lo-ke ngunkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, iwoza. Ugatsha lwe-social welfare lona luthi lwenza konke olukwenelisayo ukukhusela abaswelayo. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo, iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi izisebenzi zenkampani yezindaba ezimpapers edinda amaphepha agoqela Electronic Sunday News, Umthunywa lamanye kunye lezinye izisebenzi zalinkampani zikhalele umsebenzi ngenxa yeholo elincinyane. Iphephandaba le-Newsday liludaba lokuthi owayengumkamnumzana Morgan Tsvangirai u-Elizabeth useguqule indlu ekamnumzana Tsvangirai ayakhelwa nguhulumende yaba ngeyokuhlala okwensuku ezilutshwana kwababhadalayo kumbe iloji ngesilungu. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle, siyabonga kakhulu imisakazo elisenzeka yona imihla ngemihla. Nami nginokunye nje ngithanda ukugcizelela ukuthi kathi abantu abamnyama waye imbuso yabusiwa lucuku kanje, but nawo umphakathi umuntu uyakhalela ukuvotelwa, simvotele simfake kodwa kuphuma kasafuni. Uthola ukuthi into zonke uyabe zibona naye ukuthi azimsebenzeli kahle, kazisebenzela abantu ngendlela abantu bakhononda lapha lapha, kodwa umuntu ayalele bambelele ebebhizi ngokwakhe engacabangela abanye abantu baphila njani. Akula mazi, akula magesi, akulani, abantu bahlupheka ezikolo, akula ma-resources okufunda, amatitshala mali okubhadala izisebenzi ziyakhala indawo yonke ezibhedlela kula mithi, but umuntu eyale lokhu ethi yena kurayithi. Kambe yini le isho abafowethu? Hhayi, usinokudedelwana bakithi. Abakenikeza omunye la ekazame sibona ukuhamba kanjani. Kambe thina sesiyahlala singabantu abaphephela emazweni njalo nje, kuyoze kube nini mizethu sihlale nini?
Ivuka njani, ivuka njani, ivuka njani bantu bakithi? Ngapho bantu pelupane emalunku ivoswa yimi usobhukeni uhlanhla Mahlangu seButswane Francis Town lapha. Ngithi livuka njani lonke ngezindawo ngezindawo ekhaya lapho ngivusa umama uNanhlanhla lo nkomo RJ lo Manondo lapho lo Malungisa Mthulisi uPaul Ngwenya lo Jabulani Ngwenya lo Ndevula laphana Africa Chuma, sivotanini bantu lisazise lagi ngapho gakamemezele yini upresident lisitshele phela sizovota. Ngithi ngiyabonga lo babe wini ngale kondani. Ngithi ngidala njani nyawuthi ngapho zabe ngizokubona mdala wami. Ngithi ngiyabonga inkosi usise.
Studio 7, Studio 7, siyabingelela, siyabingelela enkundleni enkulu basakazi, siyabonga. Lami ngiyalulela elikababa lo oqala ukungena mpela maku Paula. Abantu mabangadonsi isikhathi esithi abantu mabadlale ama-record azasheshalaleleke. Imzuzu ayibe ngamashumi ayisithupha, maybe le mzuzu engamashumi amathathu umuntu edlala la ukuze lathi ukuthi kulaleli makungadlalwa abantu bephindaphinda kulo mama ohleze edlalwe phindaphindwa la angimazi ohleze ekhuluma nge-triple C kakhulu vele umlandeli wayo ngiyamuzwa noma ekhuluma lowo ukuthi umlandeli wayo uyahlala one day kusase uvuke khona kade thine yethu imbono liyidlala injani ayizwakali yini bantu bestudio 7 ngiyabuza mina ngigodla mnyama mahlaba ithola mafuza afulele eflag buscopa esihlala tyani ku-ward 11 yes yimi engikhulumayo ujogoniya umzulu katwesela lo matiya nguye lo okhulumayo la so ngicela lami lidlale leyami leli rekhodi ngizwakale lami ngibeke umbono wami please bantu bezimbabwe ngiyalicela lonke emagumbini amanomhlaba lapha elikhona asivoteleni i-MDC i-triple C leyo iyodumuleyo kachamisa phela uqobo lwayo ikuthi mina ngiyena umuntu wepolitiki vele ipolitiki anila ndaba layo mina kodwa mvoti waye ngavoti kathi ngiyabe mvotela ini ngivotela bani imigwaqo ifile bhekana umgwaqo osuke e-Bybridge usiyafika eBulawayo ufile kuyumgwaqo ofaka imali iboda liyane laphayana e-Bybridge yiyo efaka imali iboda enkulu kudlula umhlaba wonke jikelela ngazi umhlaba lamazwe amangaki iboda ehloniphekayo kathi kufile lo mgwaqo ongona kufile thathi harale wothi iBulawayo harale hayi super ichukela ngusigudi sinayisi amen
ubalalela bahle abasakazi bethu ntunkamili bonke nje uChris oGibbs onkoprexegis ake ndibingelele ngothando oluhle ngendabeli isikhiphela zona hayi siyabusiseka ngendabeli sinikezwa zona bakithe zama sisabalwa ngazi ukuthi kanti inkinga yini lama ikibalo yami emoyeni ayikizwakale phela emoyeni yona le ngiyacela izwakale emoyeni shuwa hayi isicelo sibi lami kizwakale emoyeni liyazi ukuthi thina abantu bethu please sithwele nzima sigayidwe iganga lonke silamagada abasigayidile iganga lonke akumangalisi ukuthi libone kungani bayaphuza ukuthi behlale bekhuluma lokhu lalokhu lokhu lalokhu besabela ukuthi abanye bakhona bengathathwa abanye benziwe noma yini asibekeni izibindi kuphela sihlaleni silindile ukuthi kuzayenzakala kuyini ibandla le-triple C likhulu bonke abantu abalikhangelayo vele abalashukana nobalesabela kuphela sizaziphambanisa thina ngokuthi singani sisuka sibe lamanye amabala obandlululo lwethu ukuthi ye likhokhelwa nguchamisa ishona nxa kungenzeka asivoteni lelo shona sibone ngilalo ngelinye ishona elifana lawona lana amanye yini kumbeleli ngelehlukileyo engceleli lehlukile bantu benkosi kungaba ngcono
emsakazweni kastudio 7 sanibona ngingabe ngisapholisa amaseko bakwethu vele ngikwatile ngiganuni wabo ngikwatiswa yile nto kahulumeni noma ngithi ezanupf le nto abayenzile imihlola okukhombisa khona ukuthi izwe liyabehlula ngeke futhi izwe lethu livuke lisasengaphansi kombuso kwalabani laba awu ngeke basenzela imihlola bakhipha abantu ngoshwele emajele bekhipha amakhehla amapostoli abo lawa lokhungani omadzibaba laba baganisa iy'ngane zina-9 years namhlanje bajika bayabakhipha hhayi imihlola le amakhehla amadala sibabonile lapha beba-interviewa uyazi bebahlaba ngembuzo umuntu uyakhuluma ukuthi wangena ejele ngecala lokurep abuye futhi bambuze ukuthi ingane le yayingakanani athi yayina-9 omunye uthi na-8 kodwa namhlanje uhulumeni kamnangakho ubone kungcono ukuthi abakhiphe labantu laba hayi sis man sis hayi leli zwe libuswa zinyoni hayi libuswa zinyoni ngempela yini into engalunga kodwa ezimbabwe makunje bekhipha amakhehla abantu abarephile bayeke ukukhipha abantu abalwela umzabalazo sikhuluma nge-MRP9 iphakathi ejele ngibona abantu ofanele ngabakhishwa ngoba lwela into ephilayo nabo ojob zikhala baphakathi olokungana ungarivume baphakathi kukhona abanye abantu bakithi kade bevumelana nenduna yabo bababopha baphakathi abantu abadala amakhehla ke la kodwa kuyokhululwa abantu nje hayi abadlwenguli ayihlulekile le nto lesisi
bantu bezanupf hayi sesilizwile sibili lina hayi liyakhuluma siyabona ubaba ugawule kulezi nsuku bathule kodwa bakhulumela izisu zabo phela abatwa babo ukuthi besuda awuyakwazi nxa usendaweni yakho vele ngeke ukhulumele omunye umuntu uthi urayithi wena ukwazi ukuthi endaweni yakho uyasuda hayi so silikhangele uyabuya ukhetha madoda umfana omncane uyangena umfana madoda vele ngaze kenzeni kathi esikuyo ngoba vele sonke sesilivulela amehlo sesifuna umfana omncane engena embusweni thatha umbuso ngodina hhayi hambani lihlala phansi badala kwehlulo kwenu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Abalandeli bomculo we-rock baphakathi kwesililo kulandela ukubhubha kukaTina Turner. yena obhubhe eleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwembili lantathu i-83. Uthina tena ubesazakala umhlaba wonke jikelele ubhubhele endlini yakhe eSwitzerland. Kolunye njalo udaba lwezomculo, iqembu leBhilithani elazakala ngomculo werege eleUB40 lifike eZimbabwe izolo njalo likhangelelwe ukucula emkhosini wokunanza usuku lweAfrica Day kusasa enkundleni yeOld Hararian Sports Club andubana lethekelele amanye amazwe aseSouthern Africa. Iqembu leli elikhokhelwa ngumculi uAli Campbell libikwa lilethwe yinkampani yengoma Nehosho Promotions njalo lagcina ukuhlabela eZimbabwe lapho elithakazelelwa ngabanengi ngama-1980. Abakhangelelwe ukuxhasa leli qembu bagoqela abaculi beZimbabwe uSilent Ngo, Josh Ashley, Mimi Tarukwana lo DJ Chiweta. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoxe lo Silent Ngo wasethulela udaba olulandelayo. Cheerio, cheerio, baby.
Umculi uSilent Ngo yena othi uthatha izinzo lakhe kwelikayise owayengunqobizitha uthi yena labanye bazaxhasa i-UB40
bazephuphuma Ongararian. I'll be one of the performers of the opening acts are going to play before them, others as well. Mimi Torukwana and Josh Andy and DJ Chiweta.
USilent Ngo uthi lanxa engosakhulayo oleminyaka engamachumi amabili lasitshiyagalombili i-28 uyayazi i-UB40.
Umama wami was a big fan. She is a big fan actually of UB40 and I grew up on songs like We Are Big Wine.
USilent Ngo usichasisela ngengoma zakhe azaziqhonsa kulomkhosi ezigoqela ethi umuhle.
There's also new compositions of music that I've been working on since releasing the album, so I'm going to play more of the new stuff.
Iningi likhangelele ukuyazithokozisa kumbuthano walamuhla owe-UB40 njalo iningi lilokhe lithakazelela umculo othi I've Got You Babe. Ngimele iStudio 7 ngikho lapha eWashington, igama lami ngingusithandekile Mhlanga. They say we're young and we don't know, won't find out until we grow. Well, I don't know, baby, if that's true, 'cause you got me, baby, I got you. Baby, I got you, baby, I got you, baby. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's always spent. I guess that's so we don't have a lot. At least I'm sure of all the things we got. Baby, I got you, baby. I got you, baby. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Put your little hand in mine.
UB40 isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ezinye inhloko zendaba ebezikhokhela. Ungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitation sokubangele ukuthi bandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kwezinye izigaba. Kambe baningi na abaza kuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll oluzavulwa ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithathu sibanene njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.